Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuMabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nanzelela ukuthi abantu akabazange babuye endaweni magoqhathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi yecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi wokuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibenge structured currencies lamanye ama-reforms engabuya even ngaphambili.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingane izasebenza njani ixhumanele golide?
Yabona sinawo ama-gold coins kathesi emgabeni. Bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi engenye abantu obeka ama-gold coins bese bephinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzama nganazela ukuthi abantu akabazange bebuyele endaweni ama-gold coins. Kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa engalethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okuzenisayo ukuthi uhulumende usebenzisane ama-Zimdollars kodwa yena engathatha ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho uthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena esithi sebenzisani ama-Zimdollars nxa selithenga anything else. Yikho okunye uzeyenza ukuthi xa ungalungiswanga khonokho i-currency i-structured currency system le ingasebenzi.
Na umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board i-currency board,
angazi ukuthi uhulumende uzabathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency. Kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency labo ngalaleli kube nama-checks and balances. Kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious iyabe ingasebenzi.
Lo mnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi ecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Kuti University ezivalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutsa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chiponza zise kwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Uthabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi uAquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is a Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezizokuyenza ngento eze-international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Kuti University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who don't belong to any national, abangelandawo lapho esingathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Kuti University ezisemelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi isikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu wasenzela khona ukufela izono zethu, njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa kukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona yikuthi thina njengabantu sasiyizoni, kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela esingathi holistically.
Ye, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi?
Umbuzo omuhle lo Sibi. Kule ndawo ezijiyeneyo esembone khona, engibone abantu belungiselwa esingathi ngamafutha ourselves. Kadesi bengeng ngaba conference A World of Life. Gulabantu abathize abazathola ama food parcels. Abavela amabandlela atshiyeneyo e World of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal. Bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ema church amabandlela atshiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezithiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Ye phosa lokugcina baba size ukuthi uthini amazwi akho okugcina khona.
Hayi amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo umfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGives Dube weStudio 7 ayiqhube lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika.
IPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyanala ukusehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe. Phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengeza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayekhethela abantu bakhe abahlengayo ebugcileni abehlukanise. Kuseze kunjalo ke yafika ingilosi ebusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni. Esithi Mosi lo-Aroni sathana abantwana bakwa-Israyeli zenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kwaletha inkululeko ebantwini labo abakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova bakhululwe emandleni esono akhulule ekugcilazweni emandleni omnyama akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni izakhamizi zesilonkwe Echolocho esigabeni seMathebelele North ziphumele umcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Kathe sibile inkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathi nesincedisile so saqhubeka lokho esihamba ngakho bagcina sebesitshiya laphana sinokunye nyane so sagcina lathi sesiregista lathi silokhu isikhupha khona lokho okuncinyane esilapho. So silazo asikakhuli nje okwakhathesi kodwa silazo sesingathengwa kufikelisa. Siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi qhuzu ngijani ezandleni ufitshane.
Esinye isakhamuzi secholotsho unkosikazi ethancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balitshumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu amabroila iwasincedisayo njengakomama. Luhlelo lwabomama labo kuphela sange nasingomama bodwa. Khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga ezikutshwane sikuJanuwari bese hambisa abantwana lani. Sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50. And then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisike siyathengisa ayisibezizwe. Sibekwe kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela village endawana line eCholotsho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasase bancane abavana abasakhulayo. Iyafika bile mali eningi ukuthi singakwazi ukufundisa abantwana. Kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekitchini, siyathenga imigani yethu. La udisplay ekhabothini ukuthi la abavana uma befika wabona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona. Iqale last year iproject yethu so far sithengeleni imigani.
Izakhamizi zeCholotsho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lokuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 wabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayilatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu uSifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakoNgwenya labakwaNdebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe. Kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo, Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sikaMoyi sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bekuyiholiday yePasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungamaholiday baliphume. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nenxa amaphepha wonke esehlangene. Sibonga kakhulu abeKings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies kuKings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana nalesi esehlele abakoNgwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 million billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task yamangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu njalo leya ndawo kudlula izikebhe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu. Kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswa ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilani. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esithimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele ye-deliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela nithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Yes, siyabona njalo ke nxa sikhangela edala legongorosi kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bapiwe kokufunwa ngumongameli Biden abeyazikhulumela akula mali kambe kuyadwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lo Dube, so yonke into lapha emele ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi nale e-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku
ukuthi vele sokuhlala kunjalo vele kunokuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni lesi esesifike kuso.
Lo umnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Atshono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowe Sanpif wathi yena akula opposition esiyisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazizwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe lobani ihlezi iriga ngitho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter uyasupporter into enhle usupporter i-development akutho ukuthi kumele ube yi-card carrying member yeparty ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela card leparty. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utsengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections ngoba yona ilama card carrying members amasela abahola kuZANPF abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayila ma-supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okwaye kurida kuphela.
Hayi, khona siyakubona ukwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalilamali kati bayithathaphi bona le mali. Abantu behlupheke elizweni sekunikeza ama-individuals bani abantu sebebhenefite ngabantu abanutshwana. I-million is too much le mali, just a million US dollars bayithatha imali engaka abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into yenzakala elizweni lakithi isusubuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mina ngakwa kachiye kachiye izwe lethu selingeni yokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela, so lilizwe bani lolelo. Hayi lo muntu lo kachiye, please ngathiwa ukukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye kachiye, sokumehlulile lokho, sokumehlulile impela, kachiyane lakho lokho, mina ngakwa sehlulekile lezano yakho, kachiyane lakho. Lizwe lethu selingamarenkenya shua, haya nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo, hayi hayi hayi, hahambe lo baba kachiye.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu, unzima lobo sikubo, sidingi bakethi senkukusimangaliso kathi manje ochabangu sebayangabi zona bachithela abantu, badlala nembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayanga bangasazwakali basadlalela imali abayifumbathiswa izano ngoba banako sokuthule phela abavele phela sibabone phela bacatsheleni manje bacatshele ukuthini sibalindile pho sibone pho ukuthi bayayenzana abayenze phela abona ababona ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa ngababuyenze phela sibalindile
salibonani salibonani ku Studio 7 ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekuleni yini sonke ukuthi sikwazi ukuhlangana lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasungamala ekubhani isigaba lesi nani sicashile kancane ende kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga idamu lethu elikhulu alilamanzi lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho kodwa-ke ithuthi ufakwa amasola yenzwe lamaklebhu enkomo idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sinosungamala ngoba sineproblemu yedamu sike sazama seligebha idamu saphazamiseka sitholanga amadoni asitholanga mali idamu lethu eligcwele udaka njalo ithina liselamali so sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizobhala sizobulawa indlala yotshani kodwa sicela amanzi kakhulu okhulumayo mu-Big Five esigabeni sasemfane masungamani.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. OChabango laba bathengisile mpela, ungena nje indawo yonke ehambe ezifaka, hayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho, hayi kwasezi mpela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7, Studio 7 njani, ngiyanimsakazi, ngiyanimsakazi. Ngibingelele nabalaleli, okhulumayo ngungwenya umzandala, ngungwenya umzandala lapha edaliwe ekubungane, ekubungane, ngiyokhulumayo lapha ezinkathini. Hayi siyabuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuya hlanganyela nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho wakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi-ke sikhathi savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.